ngoba namagezi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding, load-shedding yabo. But kubesaba ukuthi abasiniki isikhathi nabasiniki esingathi nalihlelo licacayo sabe i-timetable ukuthi ayezahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje. Khonokho kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Thina ziyakuthezi kwaloko sihlaba abadlela abagaqala esiyama-load limit abayamafiki. Abantu abanamagezi ahamba for almost 15 hours. Enjalo amagezi engekho abantu abanganayingangela sosale babhadala imali ezinileyo. Leshop of it loyo. Njalo sazethu kulabaakaba amashop abanye nentubana bathenga ama-generator. Balokhu sokonakalayo. Bafika lapho isikhathi sokuthi bayalahlelwa izindleko ezinkulu ngoba okunye sokonakele. Usebekhonapha nemafrijini umpe angasathengiseki. So zonalezi zinhlupho. Njalo sazethu ukuthi abazali bakhulu omama kuyabathukuluza ngoba isikhathi sebephuma ngenxa yokulamagezi ombekali siyadinga inkunzi. One wokuqala babo sowesibili balengozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo. Owesa kulengozi yama-red bahlukuluza ukuhlukumezwa ngabantu. So sithi konke lo ngumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagezi. Sina isikhathi isiphelekanilezo esisatshayo ukuthi iwadi ende amagezi ahamba isikhathi eside abuye isikhathi eside yikho sikujimanileyo lokho kuvesa ukuthi loko sicela kulungisiswe.
Batheni bona abathatha indabo bezesa?
Kulo babo wezele eHarare okuthiwa ngu-engineer Mhlofo othena uhlupho lwamagezi ubona ngathi in the next 3 months luzaba sekuthimeni kodwa-ke abantu babusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi abe sokuyise singena kuwinta and esathe winto esabaza abantu abaningi amagezi bawa ngenxa yokuthi kuyabe zesokuqala. So kuzanazela ukuthi onoba abantu abakhulu ukuthi yonke ngoba akusalangi imelele thina sibe sibe siyidinga ukuthi ngasingani lo sipho seyona izosa ibuye kithi icacela iy'nhlupho zayo kodwa ngesesikhathi yonale i-2 to 3 months abayithi beyophethe ingxenye ukuthi uzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abane-timetable and sathi ukuthi akufuni ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwedlula amahola amane nelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so-ke siye abaphethe-timetable bakodwa between 2 hours to 4 amagesi ahambe aphendule bahlekeze abantu bancediseke
olunye dubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona intambo ezekhopha ziyantshontshi ke la kukhuluma khonokho yini kungxoxo yeni lapho
yeso okuqala sikhuzile ukuthi abantu bona beyabakhanya betshontsha intambo zamagezi ezekhopha siyakholwa ukuthi ngumuntu ololwazi indaba zamagezi ngoba ngala lwazi enelisi and bavuma labo ukuthi hhayi ngiqiniso sili namanye amalayo abakhathekile bamawekhazi abavumi hayi lawo amanye abalethanda kodwa esikutholileyo esingakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imengeseni yamalayisensi ukuthi abantu bemenza ukuthi bathathe ikhopha bayigenza kwamanye amazwe iyinselosuku ngoba bathi bona abantu bane amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigenzisa izikhathi kodwa akhanele ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asika khampani emayina ikhopha so bathi bona bezesa ikho okuhluphayo nohulumende sibemendezile okuthiwa ikhaliyaniokuthiwa ijogo engenza uhulumende i-security personnel sebendile bathe ukuthi amalayisensi ayo wayikhupheni liwawudro ebantini ngoba yiwenza utshontsho kati xa uzathi umuntu ungivumekahamba ayeoti ikhopha yena vele kumele amayini ekhopha labo kuhamba njani so-ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiwa kwezitambo iyahlupha kodwa sasisitha futhi sabazilathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi utshontsha lowuvume kodwa lo hulumende layo sithe thina kazikhangise ukuthi awudrowa amalayisensi la abantu abakikwenu ngoba abantu labanaseza ikhophe le layisensi kasabopheki kodwa umbuzo yokuthi leyo khopha yaleyigesi yabo.